izakhamizi eDambasoko zithola amagabha abozayo ngenxa yendlala lokuzilela kwamanzi. Unkosikazi Ntombi zabo Sanda uDokwa Nonyaka akazi wakubona selokhu azalwayo.
Asinakhona iplani esingaba layo. Okwamanzi vele sesithwele nzima, akula lapho esingaya khona ngoba amadamu kushile konke uludaka. Akulala lutho esiluzuzayo, akula lutho esiluphiwayo.
Ugogo uPhethe Mlotho uthi ukuzalakala kwamanzi lokhu sekuphazamisa impilakahle yakhe.
Njengami ngiyabona ngile nyanga yonke angikwazi ukugeza. Lizwa njani nxa kunjalo? Kanti siyacela igavumenti isincede bakithi ngoba sivele sithembe yona igavumenti. Mina ngokwami angikwanisi ukuthwala. Sokulalwa khonale emanzini abantu bahamba bayilala ngo-9 kuyathonta. Bahambilele kutheni babuye bengalalutho. Angisakwanisi ukuhamba. Le-82
Umnumzana Nehemia Siziba uthi iningi labantu emakhaya lihlaselwe indlala ngoba kunabanye abangatholi uncedo lokudla.
Abahola ukudla kutshengisetiwe idivizini lalaba abasebenza emigwaqweni kodwa laba bakaholi okuningi dlala kuphela.
Unkosikazi Nelimoyo uthi sokunzima ukuziphilisa ngezifuyo ngoba lazo zicuba.
Indlala leyi iyahlukuluza kakhulu abantu, hlukuluza izinyamazana zethu especially livestock oyikho osokusuyisile ukuthi sibe ngabantu abalezinto zabo ezibasizayo. Kulabanye abagulayo abaphila ngamaphilisi baye befuna ukudla okweneleyo. Engikunanzelelayo ukuthi nje lo nyaka ingcaba ngibazaba nje ayikhwashi ngoba ukudla okweneleyo akutholakali.
Umnumzana Christopher Mkuni uthi sebephatheke kunhlelo zentuthuko esigabeni lapho bathenjiswe ukuthi bazaholiswa ukudla ngemva kokusebenza.
Kunzima lapho ezifuyweni lasebantwini, amanzi awasekho and akula misebenzi emakhaya lapho ukuthi singathi siphephela ngathi. Silungisele imigwaqo sihamba sivala indonga emakhaya lazo ezinye kuthiwa zinhlelo zasincedisa okunye kodwa sikazitholi uncedo lwangkhona.
Ukansela kawa-2 eKwana North unkosikazi Zolibanzi Mpofu uthi sesiside isikhathi abantu bengatholi ukudla okuvela kuhulumende.
Abantu yebo baye bahola ku-social welfare kodwa bagcine ukuhola ngo-April. Khuluma kunje kathi esingu-oga kunzima sondlalisa emakhaya. Ungaku-2 nje uthele 10 kg banakwazi ukuthi liza isiqamulelane imizemibili emithathu sokudliwa kanye ngelanga. Izifuyo ngikhuluma ziyacuba konke, akula yona isayini yoja. Inkomo ziyabanjela emadamu sokuhlinzwa almost daily.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba enakekela uzulu ngesikhathi sendlala i-World Food Program ithi uzulu eZimbabwe osekaphose izigidi ezilitshumi ubhekane lendlala eyesabekayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseDambashoko eKwana North ngu-Albert Ncube.